Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlazinye ngompalakazi 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ingabuthwe ukuthi-ke udaba lwemali ukuthi kusetshenziswa imali kanjani udaba okuthiwa i-monetary policy. I-monetary policy iyabe ibheke ngakugavena we-Reserve Bank niye okuya nasombono. Engingabuthwe ukuthi-ke umakomithi nawo ayenelisa ukuthi akhulumisane laye umkhokheli we-Reserve Bank.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi uhulumende weZimbabwe kumele avumelane lele-South Africa ukuze kusetshenziswe irandi njengemali yeZimbabwe.
Sizakhulumbula ukuthi kule nto ukuthi umngane wesitha sami layo yisitha, isitha sesitha sami kusho ukuthi umngane.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke embusweni. Lamhlanje lilanga lokunanza imizamo yokulwisana lomkhuhlane wengculaza emhlabeni jikelele ele World AIDS Day. Sizakuzwa ukuthi umeli weMelika eZimbabwe uthini ngalomkhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi eZimbabwe kumele lamukele irandi lakwele South Africa ngokugcweleyo libe yiyo imali esetshenziswayo elizweni endaweni yedola leMelika. UTswangirai wethule amazwi la namuhla emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare lapho asole khona kakhulu ukwethulwa kwemali yama-bond notes esithi kayisoze iphathise ngalutho. La ngamazwi agcizelelwe ngumabhalane obona ngokuqhotshwa kwenhlelo zebandla lakhe umnumzana Abednego Bebe.
UZulu wonke kanye labantu abakhangena-ke ezeikhonomi bayatsho ukuthi kungaba lula nxa iZimbabwe ingaze ithole kumbe ukuthi ingaze yamukele ukuthi isebenzise irandi ngokusemthethweni, ngoba iSouth Africa sivele yikho lapho kuthiwa khona ngesikhiwa our biggest trading partner iSouth Africa. Njalo iSouth Africa okwesibili ivele iseduze leZimbabwe engumakhelwane, okuyikho okwenza ukuthi kungaba lula ukuthi kukhulumiswane ilizwe leZimbabwe isebenzise irandi, kwenzela ukuthi le mali esetshenziswa ngabantu ibe yimali ekhona abathi ngesilingu i-circulation, ngoba kuyabe kulula-ke ukuthi irandi libe khona elizweni ngesikhathi lapho kufuneka khona ukuthi basibe abantu bathole imali eyaneleyo edlula ezandleni zabo. So ngaleso sizathu-ke kulula-ke kumbe ngaleso sizathu kutsho ukuthi ku-press conference-ke u-president Tswangirai ubevele ekhuluma khonokho-ke okuvele kubonwa yizingcitshi-ke zomnotho.
Njengebandla lilamalunga edale leParliamente njalo lawe ulilunga, selike lathatha isikhathi yini laluphakamisa lolu daba eParliamente lakhulumisana layo ubabu Chinamasa umphathi ntambo wezemali lo siba lukhulu webhange elikhulu?
Engingakutsho ukuthi-ke udaba lwemali ukuthi kusetshenziswa imali kanjani udaba okuthiwa i-monetary policy. I-monetary policy iyabe ibheke ngakugavena we-Reserve Bank niye okuya nasombono. Engingakutsho ukuthi-ke umakomithi nawo ayenelisa ukuthi akhulumisane laye umkhokheli we-Reserve Bank sebekulinganisile ukuthi kunganikezwa njani. Kodwa-ke nayo ipolicy yangikhona eyabizela-ke umkhokheli banga elikhulu eleZimbabwe i-Reserve Bank iyipolicy eyayizelela kuhulumeni umkhokheli Reserve Bank angazabe nakho kumbe akulalele akusize lokho okufunwa abantu ke okuqhakathekileyo lokhana okuthiwa kufanele kube yi-political will.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Silokhu sikudaba lwemali yama-bond notes, izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zitshele amalunga edale lephalamende abhoda ngelizwe eqoqa imbono kaZulu mayelana ngemali le namuhla ukuthi kaziyifuni limali. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abantu bekungathi bangaphapha ngendlela abakade bechaza ngayo ukuthi imali le eyethulwe libhanga lesizwe kusetshenziswa amandla kamongameli ngomvulo abayifuni ngoba ayehlukananga le mali eyake yaba khona eyamabhiyera eyachiya abantu belamaqubaquba ayo kodwa ingaselamandla okuthenga. Osakhulayo unkosazana Millicent Nyathi ubike ukuba bacelwa ukuhlonitshwa ngumongameli weZimbabwe njalo amabhondi abawafuni ngoba lapho abawoda khona impahla zabo zokuthengisa ibhondi bavele abalithathi ngoba kibo lifana lephepha lokusebenzisa esambuzini.
And imobhe khonapho lingaze liswele ukuthi izondile kumbe njani. It's because we are living in two different worlds. Your world is better than our world. As we rely on ukuphuma phandle siyemesini asedinga impahla sizothengisa lana. Tell me ukuthi ngikhona unganika ibhondi leli ngihambe emesini nizobuya lana. Akula nto engizobuya layo. Two, ukudla kwethu abantu abethu lapha abakudla ezindlini yokubuhlungu and you guys don't know about that.
Umnumzana Patrick Ndlovu laye ungezelele ethi ibhondi abalifuni njalo amalunga edale lephalamende kumele bahambise ilizwi likaBulawayo lokuthi ibhondi alifunakali.
Lapha kulama issues amabili amathathu. Oqala integrity yenu ma MPs selizicompromisele njengabantu abasimeleyo eParliament ukuthi lekele umuntu ngoJune wafaka into ethi temporary measure expire ngoDecember selibele sezositshela into expire it cannot so siyacela ukuthi lisihloniphe lana lizihloniphe lingabe lizositshela amanga lapha ukuthi i $200 million lingene emhla ka 28 twa liyaqeda ama line ema bank libona ama bank ema line kunjani namhla 28 29 namhla ka 30 ama lines they are worse than last week.
UNdlovu uchaze ukuthi amalunga edale lephalamende azehlisile njalo kumele bahloniphe uZulu ethi ulusizi kwabasakhulayo abangakaze bahole kodwa bakhalela ibond.
Sifuna ibond note. Implement devolution engambani lokuthi kufuna kona lingathi Zimbabwe ayifuni ibond note. Abantu bakobulawa bathi abalifuni ibond note. Ngoba libancitsha amandla ukuthi bazivuse devolution.
Umnumzana Ndodana Msipha ubike ukuba amalunga edale lephalamende bangamasela ibond abalifuni.
Ibond note lelo selikhona sizamile thina njengabantu ukuthi asilifuni. You were quiet as our honorable MPs. Kathe selikhona liphakama ngoba selibona opportunity yokuhamba i-government iyalikhupha imali ukuthi namhla bakobulawayo kusasa basefollows. Lilale emawetereni sonamhla. Lingafikethini oyilalele wetereni, that's taxpayers' money. We are eating our money. Both the government and our honorable MPs, we are all thieves. Ibond note ifanana lokuthi kathesi mina ngakuboleka inkukhu zami ezingu-10. Ubuye lensiba ezingu-10 uthi nanzi.
Umnumzana iPhithule Maphosa, oyisikhulumeli sebandla lezaphu, ubuzile amalunga edale lephalamende ukuba ibond ivele izasebenzani njalo ngabalifuni.
Yini ibond note? If I'm to ask laba abantu bayifuna, yingkwini. A pressed ibond paper, ipressiwe yaprintwa, le yinto yankona iyaphuma ungayihlikihle. As it is, namhlanje, uJehova bathi is one, two bond logos, $1.50. What is that? Lina lithi geje 1:1 kuma billboards. We have defied common sense as a country, and that is why we are here talking about into engamelanga sikhulume ngayo. Think about things esizazenza siphumelele as a nation, not to listele ngebond paper.
UNdumiso Siziba uthe ibhondi kabalifuni ngoba alivezi ukuba yimali eqotho njalo epha umuntu isithunzi uma eyiphethe.
Kubuya ibhondi lapho into ekhona ukuthi sizafaka ibhondi, andithele ibhondi i-US dollar. Ibhondi i-US dollar, ama-US dollar engaphela liyasalibhondani. Sesiyamele futhi qase futhi belokhu sitshintshe imali, sitshintshe imali. Lathi kumele sibe le-pride.
Amalungelo ezisebenzi kobulawayo umnumzana Amandla Sibanda wethese umongameli icala lobusela obusegcekeni ngoba esithi isisindo semali yamabond asicaci njalo kobulawayo akulamali ibond izadiliza umnotho kakhulu
ngoba kayisincedi isitedi yasibulala sivela ku Iran semen lapho esilahlekelwe khona kakhulu ngama savings ethu salahlekelwa kakhulu in terms of i-social security khathesi kulabadala balama 35 40 years besebenza kodwa kala cent
abantu batshona belindile kodwa akulamali abayitholayo labo abalenhlanhla baphiwa amadola angamachumi amahlanu ngelanga kumbe ama bond notes angamachumi amahlanu kodwa imindwendwe ayipheli ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF umnumzana Julius Malema uthi umongameli Robert Mugabe sokumele esuke embusweni adedele ubukhokheli obutsha. Ekhuluma eseSoweto namuhla emkhosini wokukhalela uZulu wele Cuba ngokutshona kukamnumzana Fidel Castro. Umalema uthe njengoCastro owasuka embusweni wachiyela umfowabo isikhundla sokuyisikhathi sokuthi uMgabe laye esuke embusweni achiyele abanye. Umalema ngumuntu obesaziwa kakhulu ngokusekela umbuso kamongameli Mgabe esakubandla le-African National Congress. Kodwa waguqula umbono wakhe ngokuphuma kuleli bandla esesungula elakhe ele-EFF. Lanxa nje esithi uMgabe ngumuntu walokhu emhlonipha ngokulwela inkululeko yeZimbabwe. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Amanzi la akawamangalisi. Ekuqaleni sizananzelela ukuthi umuntu akhuluma ngaye umuntu oleminyaka eyi-92 njalo osebuze cishe iminyaka eyi-36. Ngakho ngeminyaka yakhe kuphela langesikhathi abuse ngaso kusobala ebantwini abaningi ukuthi hayi isikhathi sesitshayile sokuthi anikeze intambo omunye omncane. Ngakho inkulumo le ihambisana nemicabango yabantu abaningi eZimbabwe, e-Afrika nomhlaba wonke jikelele.
Kubandla le-ANC uMalema waziwa kakhulu njengomuntu owayesekela kakhulu umbuso kamongameli Mugabe. Kodwa wathi ngokuphuma kuleli bandla kulapho aguqula khona umbono wakhe ngomugabe. Kuyini kahle kahle ongathi kwenza waguqula umbono wakhe?
Sizakhulumbula ukuthi kupolitics kulento ukuthi umngane wesitha sami la eyisitha isitha sesitha sami kusho ukuthi ungane siyananzelela ukuthi ukutshintsha kwakhe akulani lama views epolitics kuse kutheni imbangi yakhe Jacob Zuma ANC bazwana kakhulu lezano PF njengamabandla alolinkulu le ngakho kubone hambisana labantu abadlilana le ANC kongasoze kumkhambile kahle noma lema njengomuntu oku opposition ngakho yikho sabona kusiba le shift ngenxa yokuthi manje useyi opposition lo umuntu ongumngane le ANC usesiba yisitha se-EFF usesiba yisitha ka Julius Malema.
Yena uMgabe ubona siba le ndaba lawo yini amazwi kamalema vele umbona ewapha nje umcabango?
Sizananzelela ukuthi uMgabe njengomuntu ophethe intambo zombuso kunzima ukuthi engayethuswa ngumuntu oyi-opposition.
Umnumzana Mlamuli Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela eSejohannesburg kwele South Africa. Kulife Talk lamuhla kuhlelo lwe-Women's Roundtable sixoxa ngokunanzwa kwelanga le-World AIDS Day. emhlabeni jikelele lamhlanje lapho uZulu akhuluma khona ngemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imizamo yebutho lakwele Syria eyokuthatha idolobho le-Aleppo elalihluthunwe ngabahlamuki be-ISIS ilokhu isiya phambili sokusiba le mibuzo yokuthi kungaba so kuyikuphetha komvukela lo na wona osule minyaka phose emine. Izizalwane zakwele The Gambia ziye kukhetho lamhla lapho umongameli Yahya Jammeh osebuse khona kusukela ngomnyaka ka-1994 esetheswa amacala ombhuqazwe ucuku lokwephula ilungelo loluntu. Umeli weMelika eZimbabwe uthi ukusekelwa okugcweleyo kwenhlelo zokwenqabela umkhuhlane wengculaza iyo yodwa indlela yokuqeda ukumemetheka kwegciwane elibangela lomkhuhlane. Okuyiso isiqokoqela sendikimba yokuthakazelela ilanga lokulwisana lengculaza ele World AIDS Day eliphathwe edolobheni elinanzwa elamhlanje emhlabeni jikelele. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
U-ambassador Harry K. Thomas Jr. ubebambane lomsekeli kamongameli wakuleli uMnumzana Emmerson Mnangagwa ugatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana, iziphathamandla zakuleli kanye lenhlanganiso ezitshiyeneyo ukunanza leli langa lapho kujongwe ukuqeda ukumemetheka kwengculaza osokukhwela kwabatsha. Ukumemetheka kwengculaza ebadaleni sokwehla phose amashumi ayisikhombisa ekhulwini 67% kusukela ngomnyaka ka-2003 kodwa sokumemetheka kwabatsha kwiminyaka edluleyo. Lo nyaka ukunanza leli langa kuphathwe kuleli dolobho leKhwekhwe kulandela imbiko yenhlanganiso ye-National AIDS Council ethi leli dolobho yilo elilenani eliphezulu labantu abathelelwa ingculaza. Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uDr. David Parrenyathwa ekhuluma emkhosini lo uthi kuyadingakala ukuthi kuqakathekiswe abantu abatsha abasemakolitshini, abasebenza ezemacansini, abasemajele, abemba amatshi aligugu kanye labesifazana nxa umkhuhlane lo uzaqedwa.
1995, that's the first case of HIV.
Abantu lokhu bekhuluma ngamaqembu aqhakathekileyo, amaqembu anjengabantu asemajele, yibo okumele sibe sibakhangele njengelinye lamaqembu lawo.
Uthi kulapho okuba nzima ukuthi bathole ukuvikelwa emkhuhlaneni wengculaza.
Nxa khona sesikhangele indaba zegcekwane, sichiya abantu abanjengama-lesbian, abantu abanjengama-gay, okuthiwa yizitabane, kumbe abantu abathengisa ezocansi, yinto embi kakhulu.
Unkosikazi Michelle Sibanda, oyisakhamuzi, uthi lanxa ilizwe liqhubeka ngemizamo yokulwisana lengculaza, kuqakathekile ukuthi abempilakahle baqhubeke bexoxisana loZulu ngobudlelwano obukhona phakathi kwengculaza, udlakelwa kwabesifazana kanye lobuyanga okuyikho okwenza ilanga lokunanza ingculaza libe yingxenye yamalanga okukhankasela ukuqeda udlakela esindlini, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Mina njengomfazi bengicabanga ukuthi khona uku-empower abafazi futhi ezikhathini eziningi uzathola ukuthi abantu abadubekayo yibo kakhulu aba-abhuzayo, ngoba esikhathini esiningi umuntu uyabe ezitshethi lapha yikho engiyabe ngithola khona konke, so ukuthi ngingashiya ngiyakuyanga.
Indikimba yalo nyaka yokunanza ilanga leli ithi Hands Up for HIV Prevention emhlabeni wonke jikelele Kuthi iyakuleli ithi Closing the Tap of New Infections. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Kunjalo nje udokotela webutho leZimbabwe National Army uDr. Colonel Israel Dube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kulabo dokotela eZimbabwe abazama ngawo wonke amandla ukuthi kutholakale umuthi wokwelapha umkhuhlane we-HIV AIDS.
Into enkulu esiyenzayo, I think ikunika imithi elapha i-HIV and yona leyi itshengisa ukuthi asayithola. Eminye imithi like eyabe isamitsha isetshenziswa, kaningi kwakhona ayithatha isikhathi ukuthi iqale ukungena isetshenziswe, especially ezweni bethu. Ebantwini engibabonayo mina angikaboni ukuthi onatha umuthi omutsha kakhulu osetshenziswa kwezinye izizwe, but like imithi e-HIV kule minye imithi esasiyinika abantu yayisiba eyayisenza ezinye inkinga, like ukuthi amafutha aqala ukutshintsha ukuma kwawo emzimbeni, ukuthi ezinye indawo ziyaba la mafutha amalutshwane. Wonke kulokhu kusenziwa yimithi enathwa for isifo se-HIV. Imithi yona leyi izibhedlela eziningi zama ukupha abantu, sebenika imithi enganiki inkinga zona lezo ezitshintsha ukuthi amafutha angabi endaweni afanele ebe khona.
Kodwa nxa sikhangela sibili kweze lokho kuthiwa yi-research, kambe bakhona yini odokotela labo abaphatheke kakhulu ngakhona ukuthi bedingadinge ukuthi kambe bangathola yini ama-drugs angavela eZimbabwe?
I-research especially we-HIV bayayenza, kwezenzwa ngamadokotela abelapha besebenzisa imithi kuphela abangahliziyo, kuthiwa ngama-physicians. Kulabanye ama-physicians ayenza i-research, but i-research ewugcina umuthi sibili oyelapha i-HIV sithi lo umuthi walungisa eZimbabwe, la odokotela benza i-research abakafiki ukuthi bekwanise ukwenza njalo. But ngikwazi kulabanye odokotela ababe ngodokotela sibili but bathanda ukusebenzisa imithi esintu and benza i-research emithini eyesintu, labo bona labo bakhanya bezama ukucinga ukuthi bengathola imithi engancedisa especially ekwelapheni i-HIV.
UDokotela Colonel Israel Dube ukubutho leZimbabwe National Army ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Etabeni lethu olumqoka lamhlanje, uZulu uthi uhulumende udlalisa imali ngokuthumela iqula ledale lePhalamende kuZulu ukuyadinga imbono yakhe ngemali yama-bond notes. Abaningi bathi lokhu akuncedi kalutho, nanku le mali yakhona isivele sisetshenziswa. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lentatheli zindaba uMnumzana Mxolisi Ncube, yena osebenzela kwele South Africa endawonye lo meli weBinga North edale lePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, yena olilunga njalo lekomiti yezemali eqhuba imihlangano loZulu ngodaba lwama-bond notes lolu. USibanda usungula lingxoxo.
So ke lidingani kithi, basibuza lo mbuzo abantu, kodwa into ekhona nani, ukungena kwama-bond notes kumarket nalo mthetho esiwubhodelayo izinto ezimbili ezehlukeneyo, kodwa kuyizinto ezivila ngento wani. Uhulumende u-introduce ama-bond notes esebenzisa ama-presidential powers. So-ke lo ngumthetho ozimeleyo omi wodwa, umthetho owenza ukuthi ama-bond notes etholakale esekhona ez. Kodwa umthetho owamandla ka-president usebenza kuphela okwenyanga ezingu-6. Ungadlula inyanga ezingu-6 lowo mthetho uyabe usuexpayile, okutho ukuthi uyabe ungaselamandla. So-ke esikubhodelayo thina ukuyalungisisa lowo mthetho oyi-amendment ye-Reserve Bank of Zimbabwe Act.
Newethu Ncube, wena uthini-ke ngemihlangano le elokhu isenziwa?
Ngokubona kwami umthetho lowo abantu bangaze bathini, angiboni ukuthi kunento ezotshintsha, because sesike sakubona ekuqaleni ukuthi na uhulumende esilayo wezanu PF ma efune ulutho kulwenza ngenkani. Sizabona ukuthi ngesikhathi kumele ukuthi yenziwe imhlangano yeCOPAC ukuthi abantu bakhulume into abazifunayo. Sizothola ukuthi vele abantu beCOPAC kade besiya khona bebethola kulabantu abavele bedunyelwe ukuthi bayekhuluma izinto ezithile ezifunwa libandla elibusayo. Akula nto entsha engibona ukuthi mina ingaphuma manje. Lapha kuphela abazama ukukwenza ukuthi benze sengathi lento yabo bayifake ebantwini, kodwa impendulo abavele beyifuna sebelayo. They are just trying to legitimize an illegitimate process. Indaba yama-bond notes asiqalanga namhlanje uyiso. Ngabe kade befuna ukuthi mhlawumbe abantu babe le-say ekuthini ama-bond notes kasetshenziswe noma angasetshenziswa. Ngaleso sikhathi beqala ukukhuluma ngawo bengakaze bayafake. Bebezolanda abantu bethi sile mcabango onjengalo lalo lalo singakufaka yini masikufaka sikufake ngayiphi indlela. Awuyikho indlela abazathi nxa sebeyafakile abantu bangayala bethi abafuni bebe sebeyadonsa bethi hayi njengoba liyalile awusasebenzi umthetho lowo lama-bond notes kawasasebenzi.
Hayi sikho kudlalisa imali yini sibanda?
Ikudlalisa imali asokudlalisa imali. Into okusukwethubanise ukuthi iyenzeke ini. Uma ilungisa umthetho wayo wama-sectoral instruments, akukho umthetho obamba ngamandla ukuthi uhulumende ehambisane kuza abantu akalungisisa umthetho lowo. Kodwa singafika ephaliyamende, iphaliyamende iyabanjwa ngamandla nge-constitution ukuthi kufanele ukuthi khona iye-consulta abanye. Iyanceda ngani njengokutho kukancube, hhayi kakuyi kunceda lutho. Vele sikujwayele eZimbabwe ukuthi khona noma kungathiwa khona hambanini abantu bekhuluma abakukhulumayo akuzake kube nesikhathi lapho eZimbabwe okuthathwa khona imibono lemicabango yabantu ifakwe phakathina kuo.
Ukwethulwa kwama-bond notes kunganceda na ukwehlisa udubo lwemali?
Ama-bond notes plus cedis kayi iyo ndlela engayenza ukuthi umkhonomi wezimbabwe leli nje yindlela lena eyokuthi uhulumende nxa esethe waphelelwa ukuthi fosi ngenza njani ethe sesithi hhayi kothi sifake lokhu mhlawumbi ungasiphilisa enyinyanga eyodwa kumbe inyanga ezimbili bese sithi sokuyikuzama ukubhula nje umthilo kodwa aso-permanent solution eyenza ukuthi ama-problems ahlangana nelizwe ekheni.
Wena-ke Ncube uyibona njani i-bond note?
Engakutsho ukuthi njengabantu abanethwa lizulu uyagijimela langaphansi kwesihlahla ukuthi uzame ukuchatha khona. IZimbabwe ngathi mina ngendaba zomkhonomi welizwe ifana nomuntu ohamba emgwaqweni enethwa lizulu osengagijimela noma ada sesixukweni ukuthi uzame ukuyachatha. Njengendlela yokuthi mhlawumbe ivale inkinga yesikhatshana, yebo ibhondi noti lingabe lilungile lona kusiyaphela maybe ikhisimusi kusiza umnyaka omuhle. Kodwa xazululo sesikhathi eside ayikho indlela lapho i-bond note elingasebenza khona ukuthi lisisize ngokomkhonomi welizwe, ngoba ngibona mina ukuthi vele sesihamba kunyawo lolwele esibe sihambakile ngesikhathi ku-introduce ama-bearers cheque ngo-2003 ngesikhathi efika ngomnyaka afika ngawo saphefumula kakuhle sathi thina hhayi mhlawumbe inkinga iphelile. Kodwa ngokuya kwesikhathi i-bearers cheque laba yinkinga lonangokwalo. Kungakho i-bond note leli mhlawumbe okwamaviki amabili amathathu amane azayo sesiya kukhisimusi lingathi siza, kodwa ngemva kwalokho kuzoqala futhi inkinga ezintsha ngenxa yokuthi lona livele lisebenza eZimbabwe kuphela. Okutho ukuthi akula mehluko phakathi kwalo le-bearers cheque. Nxa umuntu esefuna ukuthi mhlawumbe azowoda eGoli njengoba amaZimbabweans engabantu abaphila ngokuthengisa, uzofuna ukuthi mhlawumbe athole imali yaseGoli. Uze athole leyo mali kuzokwenza ukuthi irandi libe likhuphuke ngenxa yokuthi irandi imali yabo isifuneka ngaleso sikhathi, kukanti i-bond note yimali yabo ikhona ukuthi irandi lelo lithengwe ngayo. Kungakho i-inflation vele izoqala. Lokho kukahulumende ukuthi asitshele ukuthi i-bond note lilingana le-US dollar mhlawumbe okwensuku ezithile ezikhona kungaba njalo. Kodwa njengalalela mina eyiklipu engiyitholeyo lapho ivele ze-SBC kuthiwa ama-shops amanye asebhale ukuthi already nxa into i-$1.20 nge-US nge-bond note i-$1.50 okutho ukuthi khona ngokwakho vele yikuqala kwe-inflation.
Umxolisi Ncube intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa obexoxa endawonye lelunga ledale lephalamende limela iBinga North umnumzana Prince Dubeko Spanda kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.